deflect bin bakwa na bayita kaza da biyu bakwa na bayita kaza da lai amma amatuwa unguwa ambona emase ga kuru abantu ba tarase da lo so kusin daga la wutu ya ezidingani zi dan wa of course azga kutu nyenzi lebo na gana at least if foundation ikon why don't expect it mtu ala ngazara na mtanda sa kichini ya mishole kote nwa uvona mtu ya chedi ya buka chukuchukutu za avirid so abantu wani inga bacho njano
gula bani njalo abati umonga meli mnangagwa ganyi lo sekeli wakhe umnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo segugurawundi ngakho ababamukeli kulesi sigaba liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakubulawa
abantu bawukhuluma ine-Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthi yenzeka kodwa into ekhona ithandekile uyakwazi ukuthi iZANU-PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party they were part of the institution eyayibulala abantu ngegugurawundi kade sebeqhathe ngayo ama opposition but sesuya factually babe yingxenye yakhona I remember even there's a CTU sasithi thina an injury to one is an injury to all bona baphendule bet the CTU and ZANU-PF are one some people kade sebezithi sebekhohlwe into ababeyenza kambe kufanele kucakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani kufanele kwenzakali khonoko kodwa okwamanje kathesi umuntu opoint ama-fingers isigugurawundi he was part or they were part of that institution aba-esenza khonoko
umongameli mnangagwa asimbone ekhuluma emhlanganweni ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho
mina benze esibhedlela abantu mhlawumbe nxabethi abambone sebejayele umgabo wayengadelikethi umnangagwa uyadelikethi
uthi wena ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo leso sebhomba kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi
ngayibona kuphela mina sengilele phansi ngabona ngayo umnikezi wami usitshayiwe ibhroke seligcwele igazi ngathola i-ambulensi ngayo emathade ngiphume kuthanya tomorrow so njewayikusisa ngiyabuyela futhi emathade ngoba loku isisondo sakhona sikhulu kakhulu vele
awesaba ukuthi uye kwamanye amarali
mina uyeze during the war kela ingozi yakulandayo nxa usendlini umuthi waye kubuleka kubulalani ma unyanga eralini ukuthi ungaphila ngalokufa ayikhethi ukuthi yabungaphi ba-operata ngandikwa kula ma-fragments lana igranate yajikayo so bawakhipha
awuqhuli
iyaqhula iyaqhula anyway iyaqhula sure ngithemba ngizahamba ngikwenzela kuya kwesikhathi